Soku iskati sembiko yenu.
Njani ninjani Studio 7 ayitinesiphilile ngapha siyezwa yazizana yehlulo kwaye ngoba litsholanga lipilanga bakazi bavume ukuthi abantu babo bachaya abantu kambe khona lanxa ngaba ngubaba usasa abantu bakho kuye kuthe bachaye abantu wale usasa kuthe bachaye abantu wale uyabe usithi ngubaba siloqondileyo ukuthi uzama ukuthi ukhuze kube nokuthula hhayi lokhu uvele ngomnangagwa vele ayi mnangagwa ngoba sesala ukuthi waphathe kakugugula unje ngokwabo vele kokwenza izinto besala
balubonani basakazi bakwa-Studio 7 embathanda basilethela iindaba ezimnandi eziqiniso siyabonga sibonga kakhulu mina nje ngihlalani ngesikhalazo njengomnankakho uyayibona into eyenziwa umnankakho abantu ayikho right ethatha imali enikeza abantu amatitsha asokola akafuni ukubanikeza imali enikeza abantu nje uyakhotha ukuthi lasebenzisa isikhiwo esikhuluma isikhafula made eliphephephephe ekhuluma isikhiwo esingazwakaliyo izeteacher uteacher nguye wameza wakhuluma leso sikhiwo ezibhedlela kula mithi ibhedlela zifile ziyathukwa emazweni lapha ngezibhedlela hayi mnankagwa mani wasebenzisa ubuchopho mdala mani hayi zano nje yakesebenzisa ubuchopho umgwaqo kufile kodwa apha emabhodi asithathele imali zinqubunqubu zezimali siyenzani kanti imali leso hayi ngicali ke lifunde yam la ke lifunde ike lifunde la uba umnankagwa lakayizwe asobaba vele kim lo mdala lo mnankagwa lakayizwe ya nambe yakhonale khonale khonale ungazwa khona umuntu futhi angizifihli mbe yakhonale
linjani Studio 7 linjani banjani abanye salibingelela lonke kuChristande kuntungameli bonkosisi abakhuluma lapha kuStudio 7 siyajabula ukuthi sinikeze singakwaziyo izindaba ezinhle hhayi izanu kayiyekele ubutsotsi ukuhamba igula abantu bazenza abantu ababright nxa bekhuluma kodwa bona bekwazi ukuthi nxa behlezi imithingi yabo babachaya abantu bahlala imithingi zabo bethuma abantu ukuthi lina mayunithi sizalinika imali yezikadi libe selingithi bashaya laba be-3C lingababona bekhampena into eyayisenziwa futhi umgaba esaphila esahamba babehlangana emahholu bengena emahholu bekwenza lokho bethatha ama-oveti baqhubele izibhamu behamba ama-oveti bethi lizwe leli labuya ngegazi akula muntu ongakwaziyo ukuthi izanu vele ihlala ikhuluma ukuthi ngeropa ngegazi yinto esilandelwa nguye upresident Mnangagwa labalandeli bakhe yona le nto eyisenziwa ngumgabe bengawina futhi bazabe besenza njalo behlukumeza abantu ngezikhathi zokubuya kwamavoti kungaphela amavoti abasela lapha ababuya khona sebesiyazihlalela ngoba besebekwazi ukuthi bawine ngokutsha abantu ngiyabonga
salibonani basakazi we-Studio 7 ngiyalibingelela labalaleli ngithi congratulations kwabavotileyo ama-3C hhayi siyabonga kakhulu elikwenzileyo besingatsho especially njengebhinga indlela abantu ade bekhala ngakhona kumagroup into ade senziwa ngabantu bezanu PF hhayi kunkulunkulu khona sikhulekeleni ukuthi lolu hlelo olufuna ukwenziwa i-AU kuzovotisa eZimbabwe luphumelele usathane angavimbi ngoba hhayi izanu PF yenza intando yayo shemo khathesi kunje bakhonte bakhuba kampenile besithi kuyavotwa ngelast minute ikhothi yabisimisa sokuthiwa ye kunje ikhuluma ama-reasons afile singawaziyo okungangokuthi ikhothi itshelwe izanu nje wavele izanu yenza intando yayo emakhothi ukuthi nabamise nini kwenzela ukuthi thina lezi ekilasi ilungise sifuna uthatha wonke amawadi ayi-5 ebhinga hhayi kabayenze kodwa sohlangana kukhetho lwa-next year oluyabe lu-free next year ubuhle bangikhona luzabe lu-free ukhetho ngoba vele asisoze sivume akathesi kuma-by-elections kabayenza intando ndiyabo lezeki ikho libona izeki yala le voters row iyakwazi ukuthi vele kulo isitotsi abafuna ukusenza hayi ebhinga basebenzisa le court ankulunkulu khona lingalahli imbeleko bantu bebhinga silitshayela amahlombe lonke elivotileyo lalaba abasegangeni lalaba abalimeleyo hayi konke sikunikele kunkulunkulu kunjalo vele empini kodwa sizonqoba
ndivuka njani Studio 7 ndivuka njebasazi bethu hayi siyabonga kakhulu sifisela nhlanhla lobuhle ukuthi uNkulunkulu ngaye sigcinela lina kakhulu elisibalele izindaba zethu Ngithanda ukukhuthaza abantu ukuthi bengalibali ukuyabhalisa ukuvota, please. Abantu abayevota, inelungelo lethu lenqubekela phambili lokuthi sithole impilo ekahle ngemisebenzi yethu. Abantu abayebhalisa ukuvota sibili, asikhuthaza nganiyani sisebhalisa ukuvota sivungisele sikufisa. Singahlali ngezandla abantu bakithi, please. Sabesebhalisa ukuvota. Ukuze into zonke zisihambela singahlali singabakhalayo njalo nje isikhathi zonke. Sambeni isikhathi ngesethu kathesi. Ngesethu ukuthi sikufunayo sikukwanise. Asizameni ngendlela zonke sibantu benkosi. Siyebhalisa ukuvota. Mayuthi badala konke. Sikumandleni ngezinyawo. Engabe lobuvila. Engakuthi lokho elikubonela kubona emuva lethu sekubelisezalo lokho kusenzakala kufanana, seza kufanana, sandeni sebhalisa ukuvota. Isikhathi sokutshintsha manje kathesi. So isikhathi sokuthi sitshintshe, senze sikukwanisayo. Ngiyabonga kakhulu, khuluma ngosifanda kwalezisana.
Salibonani kwistudio 7, salibonani. Siyacela please dube kusibanda like nisebenzele iphathi. Hayi, ningabi lokhu elikhuluma ngomlomo angalingasebenzi. Awubheke ebhinga manje sidlulele ubindu lapho. Kanti umsebenzi wenu yini wena? Hayi, hayi. Liyakhankasa sukela lapho likhohla abantu lihambe lithule intizwi. Hayi, liyasidlisa manje dube kusibanda. Hayi, ake lizame ukuba ngabantu. Hayi, hayi, hayi. Siyasola singabalandeli. No. Lingakhangazi lichiye abantu benjalo lingabayenzeli izinto abazifunayo. Hayi, iphindi siyathathwa izana. Hayi, budubeko sibanda. Hayi, hayi. Okwenu kukhuluma ngomlomo kuphela. Angaliza izinto enkulu. Manje sidliwe manje. Shuthi lama election adlala siyadliwa phela. No, asithandi lento lesi yabalandeli. Hayi.